So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 27 ngontulikazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba pambili.
Isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa, azidingi ukuthi kuze okwase South Africa.
Uhulumende uthi kazonze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2050 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3173. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 99,944. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 34,151. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7,156. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi phose esilengxenye 1,491,493. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 687,216. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edale lephalamende umnumzana Pednico Bebe yena othi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu esigabeni sakhe.
Bube kakhulu eNkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi-ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi we-vaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinye isikhathi uthi ehlatshiwe uzwe ukuthi wasegula kumbe uzwe ukuthi wasesitshile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi-ke bathathe luphi uhlangeni ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba, ikakhulu abantu abangalalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa nge-vaccine. Kubi-ke kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbane. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa-ke kungasenani-ke kukhanya-ke ama-mask nxa usithi uyakhangela-ke sibabaningi-ke abawagqokayo, njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelele ukuthi-ke lowo mkhuhlane utholakala-ke ekubuthaneni.
Bayahlatshwa yini abantu?
bayahlatshwa abantu kodwa ke umuthi kaweneli ntungamili njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele ngibonakani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengelizwe kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke
kuyini ongakuxwayisa
abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi kona umkhuhlane usuphelile umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa baba nje umkhuhlane abanye kwaswelakala inhlanhla badlula sokuthi ukuthi ke abantu okuqhakathekile ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile kufanele baqinise ke izinqumo ezinje ukuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke bezigeza izandla ngesepa njalo bazigeza izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esiwujayele emakhaya njalo ke futhi okuqhakathike kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa ikakhulu lokho abakwenza ukuthi bahlangane emakhitini kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapha bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokho abakwenzayo kuqhakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama-sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi kodwa enithanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lisheye abakapu ngiyambone ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana le kapu eyodwa ufica abantu benatha ngekapu yona leyo emgqonyeni owodwa ngicela ke ngiyaxwayisa ukuthi ke okwakathesi abantu bangakwenzi njalo
Umnumzana Pet Nico Pepe wake wamela isigaba seNkayi South edale lePhalamende. Isikhulumeli sikamongameli yamasoni Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo yezinto mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzakala kwele South Africa. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uCharamba uthe sebesungule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokulunywa indlebe. Ingcweti kwezenotho labo somabhizimusi bake baxwayisa kunsukwana esedluleyo ukuthi udlame olwenzakale kwele South Africa lwaluza kuba lomthelela omubi eZimbabwe ngoba izinto eziningi ezithengiswa kuleli zithengwa kwele South Africa. Ngaphandle kwalokho intengo yezinto eZimbabwe ihlezi ikhuphuka njalo nje ngenxa yokugukudeka kwedola lakuleli. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaCharamba.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa azidingi ukuthi kuze okwase South Africa ungakhohlwa ukuthi sike saba lamatrillioni sathenga ngamatrillioni sathenga ngamabarrels checks sathenga ngakho konke lokuyana kwakungazange kwatshiswa izinto kwelasezansi kodwa kwakuyizanu idiliza ilizwe. Ilizwe liyazidilikela, kalidilizwa ngosomabhizinisi, kalidilizwa yi-opposition, lidilizwa yizanu PF. UCharamba nxa ngabe lesifiso sokwazi ukuthi ngobani abadiliza ilizwe abenza izinto zikhwele ziya phezulu, kabheke ngaphakathi kuzanu PF. Yiyo ediliza ilizwe, yiyo yodwa ayincediswa ngumuntu, yona yodwa iyalidiliza ilizwe, iyaliqeda du. Ngakho ke lokho akucaba bangelayo ukuthi osomabhizinisi kumbe uZulu angafuna ukukhweza izinto ngenye indlela kakhohlwe ngalokho abheke kuzanu PF yiyo ediliza ilizwe.
Bona osomabhizimusi beZimbabwe bake bakhuluma kunsukwana ezedluleyo ukuthi udlame lwakwele South Africa lolu lulakho ukuba lomthelela omubi kumabhizimusi abo. isingabona intengo isikhwela njengokutsho kukaCharamba. Kungaba kuyikuthi ngempela yilowo mthelela kumbe babe sebecatsha ngomunwe njengokutsho kukaCharamba.
Ayisikho kuthatha iadvantage ivele izinto ezenzeka ezansi ikakhulu singakhohle ukuthi South Africa sithi ngesiNgisi largest trading partner yeZimbabwe. IZimbabwe ngabheka ezitolo zilutshwane izinto ezingavele South Africa konke nje ngenxa yokuthi lizwe seladilika njengoba ngike ngasho lidilizwa izanu hayi ngosomabhizinisi hayi opposition. Ngakho ke nxa kulimala umnotho walapho thembele khona ukuzuza izinto zazithengisa ezitolo kusho khona ukuthi zizashota izinto nxa sezishota izinto ziyakhwela kuvele kusebenza kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust yona ephakathi kophenyo lokudingisisa ngempilo yezakhamizi zeMashonaland Central ithi abantwana balesi sigaba bafundiswa ngababalisi abakhuluma ulimi lwabo athi okwenzakala eMathebeleland lapho okulabanye ababalisi abangazi indimi ezikhulunywa lapho abafundisa khona. Ithi njalo lesi sigaba silabantwana abangamantombazana amancane kakhulu abendiswayo ngoba bengabokholo lwesipostoli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi uphenyo lwabo luzaphathisa ingatsha zikahulumende ukuthi zilungisise inkinga abayabe bezibonile.
IMashonaland Central yinumber one yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulamapost amaningi 20% abavele abafiki amankazana ku-form 4 bayabe sebendile sebemithi sebethethwe ngabadala. Simbona ngani njenge-Post Independent Survivor Trust fasibuye sibili size zama ukufundisa abantu ngamalungelo abatwana lamalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo eyensizwe siphumelele, hatshi ukuthi kade sabalamsebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho. Asifundeli imisebenzi kodwa sifundele ukuthi sibe lempilo engcono emhlabeni. I-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu?
Sikhangele ama teacher ukuthi u-grade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani. Sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngama teacher azi isiShona. Akula ngitsho lo Manyika Mjinjo lo Mndebelo ofundisa grade 1 lo grade 2 ngitsho lo ECD bafundiswa ngesiShona okuhlukane kakhulu leMandebeleni leMidlands ukuthi abantwana baka ECD le grade 1 le grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesiNdebele. Siyakubona ukuthi ngapha eLupane leMandebele njikelele abalandaba abantu bayabuya bazidinga umsebenzi kodwa bengala thando lokufunda amasiko losintu sabantu. Esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bayahlonipha kakhulu amasiko yamadlozi abo ukuthi abantwana bakhona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu. Konke lokhu kuba le impact impact emfundweni. Abantwana bangapha njalo bayachiya isikolo ngama Friday besiyangena ichethi zabo zomoya. Bayachiya isikolo besiyatsheketsha lokho lakho ngubonile ngapha ngakithi emandebeleni ukuthi kulezindawo njengeGwanda, iChangani bakhona abantwana abachiya isikolo sibe besiyatsheketsha. Izinto embona ngani ukucubungula lokhu kuzanceda ama-policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokho engozuze ngapha eMashonaland Central.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngoyinhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi inkampani yakwele China ebisemba iChrome emavuradona Wilderness okuyindawo emele ivikelwe eMashonaland Central ichiye umonakalo omangalisayo kwezemvelo. Inkundla yesayithi ithi ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kankosikazi Theresia Taka yena owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. UTaka ubhubhe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezibotshwa ezizinkulungwane ezinhlanu 5,000 esezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe yonke jikelele. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emthwakazi omuhle, salibonani bathakazi bethu abathandekayo. Sibingelele nezethameli zethu ezakwamthwakazi. Okhulumayo u-Ambrose ozalwa lapha nomaphosa endaweni yase-Crossroads endunane ubhango esigabeni sikaGrenja. Ngithi ngiphakamise ukubonga kubasakazi bethu abasilethela indaba ezimnandi emagumbini amanomhlaba kumthwakazi. Bantu bakithi, ngikhala ngesizwe sakithi esizaqedwa umkhuhlane owenziwa ngabomo. Kambe kungathiwa abantu senza i-social distance sibuye siyeminyana phakathi kwemazubhu kuyayenza yini ingqondo? Pho lina lithini? Kambe lize lizibulalelani liyenzani? Kanti kasihle sife kagayiwane nje kulungiswe ilizwe. Hawu, kambe sayekelela izano ezenzela umathanda siloku esikhomplaina singena kodwa emabhasini sesiya kufa. Kuthiwa iziqondiso zikahulumeni uyaqondisa emisa imijova eletha amabhasi aqondane laye uhulumeni ukuza yenza imali ngokwesibulala. Hawu bantu benkosi, bantu bakithi, abantu kabake bavuke, abantu kasisebenziseni idemokrasi yethu, ivoti lethu. Uvotele ikusasa, ungavotele umuntu, votele kusasa. Umthwakazi omuhle, ngiyakhala. Ubugwala yibo buzasibulala. Ukungaqedisisi ngevoti kuzasitshiya sifile.
Linjani lonke basazi be-Studio 7? Ngithanda ukuphawula kakhulu laphana kumthwakazi, kakhulu kwabantu basemathebheleland. Hayi cha, isikhathi sokuhlala nabantu basempumalanga siphelile. Thina siyimathebheleland esifuna ukuzenzela okwethu. Mina angiboni indebele lafa la uphatha umbuzo i-MDC leZANU-PF lokhu kuyinto eyi-1. Ngoba uma sibhekile u-Welshman Ncube ngunamba bani, ngu-Vice President namba bani. Angiboni mina indebele liphatha umbuzo eZimbabwe. So impilo bani naleyo? Ngokubana uma sibhekile yonke imhlobo laphana yalwela independent, sayilwela inkululeko. Akula mhlobo okuthiwa lo yiwo ophatha ilizwe, lo mhlobo yohlala ungu-vice president. Akula kuhlangana labantu basempumalanga, singakhwelisani singumthwakazi. Akula kuhlangana labantu basempumalanga. Thina sokwesikhathi sokuthi silungise okwethu, siyimathebheleland, sizimele sizodwa. Ngiyabonga basazi be-Studio 7. Igama lami ngubheka impilo Nyathi ngokuhlala ngise-South Africa.
Salibonani maZimbabwe. Ngizwa lokho ukukhulunywa ngokuthi kuthiwa i-MDC engakwanisi ukukhipha iZANU-PF. Kuthiwa uChamisa nguye ongakwanisi ukukhipha iZANU-PF. kumbe utenda ibidiwa kwanza ukhipha izanu PF. Likhohlwe ngakho izanu PF ayingeke iphume. Akula muntu ongakhipha izanu PF. Umna ngakwalishiwe ngabe phila. Akula muntu ongakhipha izanu PF. Khangelana thisi indaba yeGugurawundi ngo-1983. Sabulawa amaNdebele babulawa. Amakhiwa ayekhona iAmerika yayikhona iBritain ikhona abazange bekhulume ngakho lakhathi sabakhulumi ngakho. Mi kungathintwa umuntu weMDC bahlabe imkhosi engapheliyo ukuze kufake la ma-sanction phezulu. IZANU PF forget and smile ukuthi ngaphuma. 2023 singabeka imali akula muntu ongakhipha iZANU PF. MDC forget and smile izasibulalisa ngendlala la ma-sanction yazo lezinto zonke abazenzayo. Siyakwazi owawukhulunywa ngoswankirayi kuqalisa lakhathesi yikho okusebenzayo. Wathi ngiyothola amakhiye elokhuzeni eyokudla okuvala lokuvula wavala ukudla until today.
Studio 7 27 yabuliswa yabingelela kakhulu ngiyabingelela ukuthi ngibuze ukuthi umnankaba amaze ekhuluma nge-PC i-PC uyayazi yini i-PC ngoba abantu ngaba amasosha lamaphoyisa bahlukumeza abantu abana-PC kodwa zoyokhuluma nge-PC komunye umuzi owakhe umuzi umehlula since ekhona 1980 up to today ayikaze vele izimbabwe ibe ne-PC. So ipisi akhuluma ngayo yena yiphi okumele asichazeleni. Wathi sejike waba unkulunkulu enamanga sewumuntu kaNkulunkulu enamanga etshela abantu elizwe lonke amanga. Ilizwe lonke litshela amanga ukuthi sengunkulunkulu ezinto ezimbi. Abantu bayahlupheka. Uma sowusiya manje uma-election usencinga abantu ngokudla kuzoba usaphi ukudla lo osuku olulodwa abanika khona eqeda abathembisa lokwathembisa imisebenzi engalenzi lutho. Akayeke amanga umuntu ophethe abantu akakhuluma iqiniso akakhulume into eyiqiniso engasitshela amanga njengabantu basezimbabwe engasitshela amanga. Ngihlungu kakhulu ngoba ingane abantu abethu bahlupheka kakhulu abantu abethu abafundi abathini amatitsha aholiswa kuhlungu kakhulu lokhu.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika lamanye amazwe angamachumi amabili angoqela ele Australia, iBrazil, Colombia, South Korea lamanye asesole kakhulu ele Cuba ngokuhlukuluza abantu abatshengiselayo ezitaladeni besola uhulumende walelo lizwe. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe selisusa amabutho alo kwele Iraq lapho abelwisa khona abahlamuki beqembu le-ISIS. Ekhuluma ngemva komhlangano awenzelwe umkhokheli we-Iraq e-White House izolo, uBiden uthe kuzasala amabutho amalutshwana kuphela azancedisa ukulolonga amabutho akwele Iraq. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende kamongameli Joe Biden uthi iziqondiso ezivimba izizalwane zakwamanye amazwe ukwethekelela leli lizwe zizaqhubeka zikhona okwamanje ngoba umkhuhlane we-COVID-19 uloke umemetheka. Iziqondiso lezi zithinta abangayisizo zizalwane zeMelika ababe bethekelele kwele Bhilitane phakathi kwamaviki amabili ayabe isanda kwehlula kanye lamazwe angamachumi amabili lasithupha se-Europe. zenqabela njalo izethekeli ezivela kwele South Africa, i-Ireland, China, Brazil, Iran kanye lase India. Isikhulumeli sikahulumende weMelika unkosikazi Jen Psaki utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bakubone kufanele ukuthi baqhubeke ngeziqondiso lezi ngoba umkhakha weCOVID-19 oyaziwa ngokuthi iDelta usuhlasele ngamandla ngokubika kwenhlanganiso yeReuters. Abezempilakahle eMelika bathi umkhakha lo umemethekiswa kakhulu ngabantu abalokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Mqondobazi Magunya.
Into ekhona yokuthi akusikho eAmerica kuphela lapho abantu abala khona ukuthi behlatshwe ijekiseni yeCovid. Lakhona apha England lapho esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrate lapha eLondon bedemonstrate ukuthi kabafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuni ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonishwe njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma ngisenze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethole ijekiseni yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole ijekiseni yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwa i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yona e-America kuphela, i-problem yethu lathi ngapha njalo i-problem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanjwa lomkhuhlane ayakhwela yini langapha?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kwele Britain ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala belegcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi galikakhuphuki, njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu-28 lapho esivela khona sike safika kwezinye isukade sokusifa abantu abayi-1821 a day. So unxa ukukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambugciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo, uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka loluyana obelulalo ekuqaleni.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Kwezemidlalo umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler uzancintisa namuhla kumjaho we-100 meters freestyle emdlalweni yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan. UPeter uzancintisa kuma-heats njalo ukuze adlulele kuma-semifinals kuzamele abe ngomunye wabadlali besilisa abalitshumi lasithupha abazaqeda bephezulu. Omela iZimbabwe kwabesifazana kulumjaho uDonata Katayi wehlulekile ukungena kuma-semifinals ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Uhulumende uthi kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Abafuna ukulalela indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voandebele.com. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.